Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 27 kwenkwezi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo lungaba lubangelwe ikukhethana kwemihlobo i-tribalism.
Bayibamba nje ungazani ayayicaci ngathi ngama-factions kuphela khona, kodwa ke okubangela ukuthi kube lama-factions yimihlobo yona lemithathu leyo.
Lamhla sikhangela udaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane eSouth Africa.
Unombiselo besijongele into ezinithi kuthi besingajongelanga ukuthi namhlanje kuzawubani.
Okwezemaphandleni lamhlanje sivakatshela eBinga lapho okulodubo lokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe udlakela luqhamuke ngeviki edluleyo emahofisini ezanu PF kobulawayo lungaba lubangelwe ukukhethana kwemihlobo i-tribalism na. Kulezi phathamandla zebandlaleli ezichayane zalimazana ngeviki edluleyo emahofisini alelibandla kwabotshwa ezinye. Namhla lelibandla lwelikhangelelwe ukwenza njalo omunye umhlangano emahofisini la. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla lezanu PFS Gabeni Sebulawayo District umnumzana Magura Jarumbira ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kathesi kule 27 options ku Youth League yona I constitution yethu ivumela only 13 options, more than 13 options I automatically here is dissolved yodwa. So akula Youth League ekhona u Dennis Ndlovu ne top 6 yakhe bonke abavotelwanga. Sobona bamele bayamelela abantu ababafakileyo kumapositions. Sobona ngase besithi kule tribalism, akula tribalism ekhona. Abantu who are aggrieved abangafuniyo izinto eziyenza labo Dennis bonke yibo aba aggrieved ngezinto zonezo, ngoba as far as we are concerned about this, u Dennis yena ngokwakhe ngasi ngafaka umuntu ongu acting chairperson, acting chairman kumele ahlale for not more than 90 days, 3 months. Yena kathesi it's now more than a year lokho engafuni ukuthi kubizwe ama-elections. So akula into enjalo vele.
Ye, manje sikhuluma nje kuhamba njani kwakathesi, liyafika yini emahofisini likhulumisana?
Right, sina okwakathesi uDennis yena ngokwakhe before banithumele i-delegation ngoba kade becela ukuthi bahambe lami, ngoba mina ngithe angisazo ngikwanza ukuthi, ngoba into kade beyibonile egroundini mina abantu ngamobilizer ukuthi umhlangano lapha ume, and ama-vendors bonke siyabanceda. Ngingabiza imihlangano mina abantu ababuya eDeviso, abantu ababuya ezanpiof, wakubuya abantu abaningi ukuthi yena uDennis ngokwakhe abakwanisi ukubiza abantu abanjalo. Yikho besekade selecina selesithi Charumbira sicele ukuthi sikhambe lawe. Mina ngibatshele only ama-options okuthi ngalifuna ukuhamba lani. Ngicela one, uKasikwele kasebenzele abantu and uKasikwele kade efuna ukugive upresident ngezinye izinto. Ngatsho ngabatshela ukuthi asipaseni i-vote of no confidence njengamanye ama-province. That's point number one. Point number two, ngabatshela ukuthi i-Youth League ile 27 co-options and it's against the constitution. Kungafika ama-options awo ayi-14 kuphela, automatically iyae dissolve yodwa. So ngabatshela into yesi-3, kathesi kuma-district sokula ama-chairpersons angu 2-2 selefake ama-parallel structures abo ama-substantive chairpersons labana kabasaba-recognize. Sina sithe asikufuni khonokho.
Alo ke ngumnumzana Magura Jarumbira umgcini sihlalo wesigaba seBulawayo District kubandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla webandla le National People's Party othi ukubandlululana ngomhlobo kubhahile ebandleni lezanu PF.
So you can super corner gonna panic at a chavi corner civil trap and is made till a hambang estarat in Lapan. What do I do? By bamba nje ngazani akayiqaki ngathi ngama factions kuphela khona kodwa nje okubangela ukuthi kube lama factions yimihlobo yena lemithathu leyi ngapha kule male manje beleni ngale kukhangelwa amazizuru lamakaranga abahlangani abantu lavo bahlanganiswa nje libala lele lesubject lesikolo yokuthiwa kule shona yena yi-subject yesikolo enza ukuthi umuntu ephume kwakhona ulama-subject angu-4 awapasile kumbe angu-10 awapasile kubalizwa leshona subject phakathi laphana kodwa ngemihlobo yabo sibili bona ngokwabo akuyasiwa laphana kuleyani phathi lana kakubanjananga kukhangelelwana sibili kubi amakorekore hhayi yibo bona bona labana bale-power-ke labo baphezulu labo ukwedlula abayirosh kodwa-ke amandla sibili aphakathi kwamakaranga lamazezulu yikho kufiwa khona ke lapho kulenti khona amandebele vela kula abale power lapha njengoba nabona uSimon Khaya moyo wayengu-chairman bahle bamkhupha khona sabe bemkhuphela ukuba ngu-chairman akusela chairman kuzani yikho lapho ubona khona ukuthi khona wo laphana kubangelwa yilokhu laphana kubangelwa lokhu ngalandela kuhle sibili indlela zabo indlela yakhona ini ngalolo hlobo kuleli lizwe ubona begwazana kuthaiwana phakathi emahofisini kuthawula nangamatshe
OG40 labo Lacoste bona behlukana njani kuyini okubabambanisayo amaxuku nalatshene
laphana behlukene ungakhangela iLacoste leyi hayi laba phela ngamakaranga lawo bolokhuzini labo umnangagwa laba somazizulu so usukhangela itsholotsho declaration liyana yayiqathanisa umnangagwa umnangagwa lojonathan umoyo kabakazi bebe la mazwi ahitshanayo ukuthi khona bayahitshana balokukhangelelana phana so-ke laphana liyana yindlela yokuthi khona becente ujonathan usalwisa laphana ukuthi ecente ekhuphe laba abangathi balamandla nyana laba abangasoze bephazamise iLacoste ngakho-ke iLacoste lalo le-group 40 le akungeke kuthayiswane-ke laphana
alo-ke ngumnumzana Max Mkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engowebandla le-National People's Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushotwa yi 4930 6065 la ku 15460 kilohertz lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com la kufacebook ekhasini lethu ele VOA Indebele
Ukwanda kokudlengulwa lokubulawa ngesihluku kwabesifazane kwele South Africa sekwethuse kakhulu abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa osekusenza besabe kuhamba emphakathini. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unombiselo besijongele into ezinithi kuthi besingajongelanga kuthi namhlanje kuzawubani
lo ngubabakazi kanombuyiselo nombewo oleminyaka engamashumi lanhlanu ongomunye wabesifazane abasanda kubulawa mahlana kwele South Africa. Ukubulawa kwabesifazane laba sekulethe kwesaba kukhulu ikakhulu kuzinkulungwane zabesifazane beZimbabwe abahlala eSouth Africa. Ngempela viki edlulileyo kutholakala izidumbu zabesifazane abane eSoweto labo bedlongulwe babulawa. Lezi ngezimbalwa zezihlakalo zokubulawa kwabesifazane ezithaqise inwele zabanengi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimi imbokodo unkosazana Victor Mathudu uthi iningi labesifazane beZimbabwe bathi sebesesaba lokuhamba emphakathini. Uthi besabela njalo labo abahlukunyezwa emtshadweni yabo.
Uhlupho olunjalo luningi kakhulu ngoba unganandzeli abantu besifazane basuke eZimbabwe umuntu uzalapha akakutholanga lokulaywa nje esekhaya abantwana babancane basuke ezikolweni usebuye lapha eSouth Africa fike lapha mhlawumbe uyaqala lokuthandana nje la noma sehlangana lenkinga akula babakazi uzaqonda kuya thayi babakazi lapha sokunje ugcine ehlale ebekezela kuloya inkinga agcine sebuleyo njengalokho esibona kusenzeka
ngakwelinye icelo obona ukwethulwa emphakathini kwehlelo zalihlanganisa unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi labo ababhekane lokuhlukunyezwa izithandwa zabo loba omnyeni babo abathintane lenhlanganiso yakhe ukuze bathole usizo kungakonakali.
Njengenhlangano yezimo imbodo bangasi approacha ekuse approach ngabo singabasiza ngokuba layela kuma counselors ku free baye bafundisa ukuthi mangabe usemathandweni usuhlangane nesimo esinje usiyendla kanjani.
Unkosazana Mathuthu uthi balohlelo lokukhulumisana nabesilisa bezimbabho kwele South Africa ukuze kwanqatshelwe izehlakalo zokudlengulwa lokubulawa kwabesifazane. Kanti ke unkosikazi Nkosincube uthi kuqakathekile ukuthi abesifazane bazimele ukuze bangagcini sebeqinisela behlukunyezwa ngoba bencenga ukugcinwa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngise Binga North ku ward 11 lapho okulodubo lokusilela kwamanzi akula clinic injalo kunengi izakhamizi ezikhala ngakho. Ngilo councilor wakulindawo umnumzana Maxon Mudimba. Ngiyakwamukela kuhlelo councilor.
Siyabonga Ntungamile.
Akusichazisele ngendubo elibhekane lazo.
Lapha eBinga North lubuwa 11 silo dubo lwamanzi. Amanzi lezikolo ezindile ezinta ichilele ma primary akula manzi lapha ama teachers vele bahlala be transferile every term achintsha chintsha ngenxa yokusela amanzi. Abantu bakha amanzi emfuleni mbeni elokuzenini emansenya primary lakho futhi amanzi angkhona akhathana emansenya isikolo isi 3 years old akula classroom block sebenzisa lokho kwe isikolo sotshani lesi. So ama teachers ayadubeka balala ezindlini zotshani. So i challenge esilayo ngama teacher ihlala echintshile every time labo abantwana bathwala kanzima ukuthi babambisise esifundweni zabo. Asila even clinic siya travela to Kariangwe. Kariangwe is the best distance from our ward is 20 to 28 kilometers kuya elokuzeme Kariangwe hospital then Mchesu hospital almost same distance. So lapha vele sihlala silo dubo especially kuma tenet case last year saba le lokuzeme le maternity problem umuntu wazithwala esefuna ukulokhuza but then ngenxa ye distance wagcina umuntu esefile. So siyakhala kakhulu ukuthi xa kulomuntu ongakwanisi ukusinceda basincede.
Umuntu owafayo ebeletha lo okhuluma ngaye singathi ngumuntu oyedwa nje kumbe sokulezehlakalo ezinje ezine?
Vele almost every year vele sihlangana lobunzima bona lobo.
Iziphathamandla zikahulumende ziyake zifike yini khona ngapho lizama ukukhulumisana lazo?
Ya ziyake zifike but impendulo yangikhona ayikathi ukuthi singancedwa yini. Ekansilini silama i-3 year role plan sayibhala kathesi silezithina esazishaya ama-block break akhona 2000 lama-door frames. Siyachova but vele iplan yangikhona is 5 year plan mbijana kathesi imali kasisatolakala ukuthi abadala sithi bahlangazise badonate bahlanganise izimali sezihlupha lapha esikolweni futhi lakho kufunda izimali. So i-challenge yangikhona ndikuzaqhila lokhu esakuthengayo kuzaqhila sekubolile lakho.
Indaba yamanzi yona ukhulume ngechilelema lemasenya akatshana okunganani amanzi kulezi kolo lesi?
Lokhu zeni echilelema primary indawo yangikhona kayilamanzi i-water table yangikhona ikatshana. So kulesibholani sakudala esagejwa ngolokhu zeni osikanyana kubo 1957 esanda kuvelela elokhu zeni ezambezi river khonale isibholani lesiyana amanzi ahlala khona. So i-distance yangikhona siye esikolo almost 3 to 4 km.
Nxa belalele abanganceda mhlawumbe bengaba ngabenhlanganiso ezizimeleyo kumbe bona abakahulumende councilor Mazibano ongathanda ukubatshiyela wona?
mina bengisithi nxa befuna ukusinceda ngamanzi especially ethilele emangali kumele besincedele solar system ukuthi sidonse amanzi asesibhoraneni lesiyana abuye ebantwini lapho esikhona isibhorane lesiyana sikatshana labantu so bengasidonsela balethe amanzi ebantwini kuyabe kungcono labo ama-teachers bengadaba because i-challenge ekhona ngamanzi then ku-clinic besicela sibithi ukuthi uhulumende asincedise ngoba thina njengezakhamuzi siyazama by all means sazithengela i-cement ama-door frames but even engakagwani ama-door frames nama-window frames besicela uncedo sibili ukuthi sincediswe kwenzela ukuthi lathi sibe siseZimbabwe kade sasikho eZimbabwe because i-health yethu vele iku-risk
hayi isile themba balalele lizaluthola uncedo eliludingayo kansila bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
siyabonga ntungamini
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo mnumzana Maxon Mudimba ukansila ka ward 11 eBinga North asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyabonga ntungamili. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lo nkosikazi Victress Mathutu wenhlanganiso yembokodo ephathisa abesifazane kwele South Africa. Kala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnewethu.
Ungasitshela ukuthi njengomuntu wesifazane ohlala eSouth Africa, kukuphatha njani lokho esikuzwayo ukuhlala kusenzakala ukubana kulamantombazana labesifazana abahlukuluzwayo abanye begcine bebulawa?
Yazi indaba ebuhlungu kabi leyo mnewethu. Yazi kubuhlungu enye indlela ngazi ukuthi ngiyakuchaza kanjani. Kodwa mina njengomuntu ongumgcini sihlalo webizimi imbokodo inhlangano esungulele ukubheka izinto ezifana nalezo kusuke ngibone kulesidingo esikhulu sokuthi le nhlangano siyayidinga le nto yenzakala lapha eSouth Africa nasengamaZimbabweans kodwa yenzeka ebantwini basifazana and thina esilapha kubuhlungu kithi ngoba noba nini la kuwe sokungenzeka into ebuhlungu kakhulu.
Akhona yini amazwi ongatsho kulabo abesifazane kakhulu abadabuka eZimbabwe abakhona ngapha eSouth Africa? Siyasizwa abanye besithi hayi into engcono ukuthi abantu bathathane abeZimbabwe bodwa. Wena ukubona njani khona?
Angeke ngithi abantu bethathana abeZimbabwe bodwa ngoba lokho kubulalana akusikho ukuthi kubulalana bona bodwa beSouth Africa. Into nje ebuhlungu engayitsho kubo mama abaseZimbabwe balapha eSouth Africa ukuthi bakithi asingenele emathandweni kodwa singasuki singene sesingene langesiphanga. Uma usubona ukuthi umuntu uyakuhlukumeza ungathuli khuluma ngoba ukuthula kwakho akwazi ukuyaze kufikephi. Ngesikhathi nje umuntu eqala nje into iqala ngempama enyana eyodwa newethu eqala nje uyivumela impama uthule sase kuyavuka kuyinqini sase kwakhona kuvuke ungumese ekugcineni kuba yisibhamu umuntu ekubulala. Le nto ayela kuthi ubaba ngowaseZimbabwe noma ngowaseSouth Africa kodwa abomama abahlukumezekileyo asifundeni ukukhuluma. Omama bengaqala ukukhuluma mhla iqala ngento yokuhlukunyezwa mhlawumbe zingaba khona indlela zokuthi siyivimbe ingamemetheki ziqinisike esikhathini sokuthi kuze ubulawe umuntu aluze impilo yakhe ashiye abantwana. Into ezithi buhlungu futhi ukuthi kulezi nsuku ezidluleyo abantu sibabona bebulawa asibobona abantu abashadileyo ngabantu nje abasemathandweni abantu basephila ngithi sisakhangele ukuthi abantu bazoshada kodwa uthole ukuthi abakafiki kuleso simo sokuthi bashade. Abantu baseseyintombi lejasi esikhundleni sokuthi ngani lapho kuthiwa uthando lwabo luyatshisa khona bathandana kakhulu kodwa kusuke kuba lalezi nkinga zokuthi begcine befika lapho ukuthi bezebebulalana.
Okungasekho ngamasiko yini ngoba kudala kwakuthiwa nxa intombi lejaha bengani bayahluphana bayathathana bahambisane ku-anti. Akusekho yini khonokho kungayikho yini okubangela?
Yazi ake ngithi njengathi thina sinje singamaZimbabwe yaseSouth Africa abantwana beqeda isikolo kumbe uqede i-O-level. Umntwana oqede i-O-level le-15 e-16 years. Mayiqede o-level isuke ekhaya ifika lapha eZimbabwe. Okokuqala nje ayayithola umlayo wabo-anti wabakazi nabogogo ukuthi afundise ukuthi ma uyintombi ziphatha kanje, ma uthole ijaha liphathwa kanje. Asitholanga isikhathi abantu abaningi abasitholanga isikhathi sokuthi bafundise ngezinto ezifana nalezo. kathi isikole umuntu uzala phegoli lapha egoli asilabo anti asilabo gogo ukuthi bakuhlambise phansi basitshene ngokuthi kuba yintombi uziphatha kanjani phambi kwejahu uziphatha kanjani siyintombi esiqonile ijahu liphatha kanjani mhlawumbe kunye kusuke ukuthi suke sikhileke ukuphatha amajaha ethu lawo esisuke siwaqonile uthole ukuthi indlela mhlawumbe okuphila ngayo bokukhuluma ngalo leli jaha ngoba awufundisekanga ngokuphila lo muntu wesilisa ugcine kuyiye ekudonisele ukuthini umuntu lwanje umbuze usho lento ezomkhuba kumbuze wenze lento ezomkhuba inhliziyo yakhe njengoba incane agcine efinyelele lesi simo sokuthi akubulale njalo futhi lapha njoba sisokuhambeni ogogo abekho o-anti abekho noba labo mama nje abekho uthole ukuthi umntwana nwabo seqomile mayile nkinga le jaha asithi isikhathi lesiyane sokuthi umuntu ahlale phansi agijima abalekele kubabakazi ayezike ukuthi babakazi nanti jaha lapha sesixabane ngalokhu nalokhu ubabakazi akuzi ijaha kuhlale phansi kuxoxiswane into yakhona nje sivele yenzeke nje akuxoxiswana akukhulunywa uthando lungena kuxoxisana vele kukhangelelekile ukuthi kuze besifikisane lapho ngoba akukhulunywa kuqakathekile ukuthi abantu bakhulume emathandweni sasekabo babakazi labo gogo esagijima siyebika khona ukuthi bakithi nanku lapha sesixabana lo samfana sesixabana lesoka lami ukubabakazi akhuza ahlalise phansi kubiza omali umibe labo esoka kube uhlale phansi kukhuza akusekho lokho
hhayi kuyezwakala isikhathiso singasavumi ungavalelisa abalaleli
hhayi ngiyavalelisa kubalaleli ngigqugquzela futhi ukuthi omama asikhulumeni uqala ukufaka impama ungafihli ngoba impama le ekugcineni igcine isibhamu ukuthatha umphefumulo wakho
hhayi siyakuzwa sibongile kakhulu mama
kubonga mina mama
Hello ke bekungunkosikazi Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ekunhlanganiso yembokodo ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukhele ethi www.voaindebele.com Manje sengidedela imuva ngelichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcini sihlalo webandla le People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana siyakwamukela kuhlelo
hayi kulungile ngiyabonga
siliqhubeka kanjani ngomkhankaso wenu lwana okuhuga abesifazana ukuthi bebhalisele ukuvota sabona lilomkhosi omkhulu waphelela khona phana yini kumbe kukhona lokho elikwenza ngezigaba ngezigaba
sesiqhubekela phambili kathi sisingena kuma provinces akhiyeneyo mhla ka 9 June siyabe sikobulawayo eAmphitheater silombuthano ofana lalowane sawenze eHarare kulapho esizave sisungula nalo uhlelo kuprovinsi yona leyo eyakobulawayo mhla ka 9 June kwabe kuyi Friday eAmphitheater kobulawayo amakhosikazi alaleleyo kathesi abayenelisayo kababuye mhlanokho sizochona sikholisa sikhuluma ngokuzikhulula sikhuluma ngokukhuthazana ukuyiregister nokukhuthaza njalo uyovota ngesikhathi sokuvota
ikhona eminye imikhankaso lapho elihamba khona ebantwini emalokitshini
yona i-amphitheater yona leyi singathi ngama-provincial launch nxa sesisehla siyathatha umkhankaso lo sihambe lawo kuma-districts lama-districts ama-constituencies angu-210 kungabona nxa sihamba e-province siyabe sisenzela ukuthi khona i-amphitheater isedorobheni kwenzela ukuthi abavela kumalokishi atshiyeneyo ngesikhiwa esingathi ku-central but sizathatha this campaign ihambe ebantwini kumajibo.
Ye, akhoqela le maphandleni.
Lasemaphandleni, I think ngombono wami i-planning committee yethu izahlangana mhla ka-10 June kulapho esizabe sixoxa khona ukuthi i-province elandelayo ngeyiphi. Ukutargeta ama-constituencies, ama-provinces are totally rural, like if you take Manicaland, Mamashonaland and so on.
Salizwa likhuluma kumbuthano lwani wedluleyo ukuthi likhuthaza omama ukuthi bevotele abanye omama lapho liyabe lisitshona.
Inkuthazo yethu ngeyokuthi noma khonapho phakathi kwebandla lakho kuba le primary anje eyokukhetha ukuthi mbani ozamela lelo bandla ku-constituency kumbe ku-ward kumbe ngaphi. Ukuthi khona omama liboba lo mkhuba i-courage to actually choose other women. Kulokuthi umuntu athi hayi ngifuna ukukhetha ubaba lwana oleshethe eyi-blue echiya ukukhetha umuntu wesifazane amaziyo negama.
Nxa umuntu ecabanga ukuthi ingxenye wesilisi uyenelisa kulo wesifazana-ke
lapho esithola khona ukuthi omama kabaziqakathekisi bacabanga ukuthi mina nginje kambe ngingakwenza. Omama can do it, bayakwazi, benelisa, banganikwa ithuba, bayenelisa ukukhokhela. Ngathi ngifika emzini, omunye umnawami ongumfana, umngakhe engekho, wathi njengoba lithole kungelabantu, namhla ngazi ukuthi lizokudlani. So omama kumele sizicakathekise, siyakwazi ukuthi omama sisebenza nzima, sisebenza kuhle. Umuntu onkathabe ngomsebenzi esiyabe siyenza.
Ungabatshiyela liphi abesifazana ubakhuthaza ngomkhankaso weni lo wokuthi bebhalisele ukuvota?
Sokuyisikhathi samanina, sokulithuba lethu ukuthi sikhulule ilizwe, asisukumeni ngobuningi bethu, sililungise leli lizwe lethu eseliwoniwe ngabantu abasibusa kubi. Lathi sibe sibhalwa phansi ungwalo zehistory ukuthi hayi i-election leyana eyaba khona ngo-2018 ngabe kuthiwa kasokomama i-election leyana ngabe kasiyiwinanga. We are targeting 2 million women. No woman should be left behind.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcinisihlalo webandla le-People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile ke sithathi kefu.
Kusukela kuzibandlela Siya kunhlolanja ngayo 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 ngoma 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 ingoma ngoma ingoma
ingoma ka Sandra Ndebele ke leyo ithiwa yena ingoma kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo lamhlanje. Kambe udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo kubandla lezanu PF lungaba lubangelwe ukukhethana kwemihlobo i-tribalism na? Namhlanje sikhangele udaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane eSouth Africa. Siludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingasitinta ku-studio 7 at voanews.com. Igama ngu-Chris Gande lilale.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.